Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulugandaba unamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Mbimbitho 2022 ngoChris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba wakwele South Africa ulahlele khatshana isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula.
Bona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US$1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezenyanga inye.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school sikahulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umthethwandaba wakwele South Africa ulahlele katshana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula, ngoba besithi kungabangela udlakela lokukhethana ngobuzwe. Amaphephandaba akwele South Africa athi umahluli umnumzana Jabu Dlamini uthi ngasoze enqabele yonke imicimbi ye-Operation Dudula ngoba kungazakali ukuthi bazabhikisha nini njalo ngaphi. Amalunga e-Operation Dudula abikwa efuna abanye abokuza bavale izitolo zabo emalokishini esigabeni se-Gauteng njalo izizalwane zakwele South Africa kube yizo ezihamba phambili ekuqhubeni amabhizimusi kanye nekutholeni imisebenzi. Uhulumende walelo lizwe usexwayise izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziyekele amapholisa aqhube umsebenzi wawo kungabi ngumlandu wazo ukufuna ukujezisa abangela maphepha ukuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Africa Diaspora Forum.
Isinqumo esithole inkantolo ephakeme eyase-Gauteng sibona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo. Ngakho isicelo esibekwe ngabokuza esokuthi kuvinjwe imicimbi yokubhiyoza leso yisicelo esibanzi kakhulu esihamba siphazamise kumbe siphikisane namalungelo oluntu. Bekufanele ukuthi uma besenza lesicelo lesi basibeke bacace ukuthi yini kahlehle abayivimbayo eyenzakele naziphi izenzo abazinqabayo ukuthi zenziwe. Bekufanele basho ukuthi abaphikisana nakho yikuphi, hayi ukuthi nje bafake isinqumo nje esinqaba konke ukubhiyoza. Lokhu yikho okuyinkinga njalo okuphikisana nesekela mthetho selizwe. Kungakho sithi indlela bebefake ngayo isicelo sabo yiyona ehambe yabaphoxa.
Njengenhlanganiso lithini ngalokhu okwenzakalayo ngenhlanganiso ye-Operation Dudula? Kungabe kulilungelo labo yini kumbe bedlulisa amalawulo? Uhulumende lamabandla ezombusazwe ehlukeneyo baluphethe kuhle yini lolu daba?
Ukubhiyoza kumbe ukuzibonakalisa kwabantu bedudula asiphikisani nakho. Esiphikisana nakho yikuthi basuke bahambe bayehlukumeza abantu bokuza bababuze izincwadi zokuthi baphuma kephi kumbe bavale indawo zobo zokusebenzela, ngoba lapho amalungelo abo awukubhiyoza asuke esephambana namalungelo awabantu okuphepha nokuvikeleka kumbe nawokuthi baziphilele impilo bengasese engaphazanyiswanga muntu, njalo nawokuphonga ubuzwa inaloba yini ngubani na ngoba umuntu kuphela ogunyazwe ukuthi angabuza abantu amaphepha ukuthi badabuka kephi yilabo abohlangothi lwasekhaya kanye namaboyza hayi nje nobani nje kungakho sisithi ngendlela esibona ngayo sibona khona ukuthi asifuni ukuphikisana kumbe ukuthi sihlukumeza amalungelo abo kubhiyoza kodwa yilokho esingakuthandiyo ngoba yikhona ukuphikisana nesekela mthetho selizwe kanti uhulumeni sibona ngathi akwenzi okwanele akakwenzi okwanele ikakhulukazi lapho angabophi khona abaholi beqembu ledudula uma sokuye kwaba nesigameko lapho abantu abahlaselwe khona ngoba kusho ukuthi yibona abagqugquzela abantu ukuthi bayenze leyo nto asidingi ukuthi makungahlaselwa abantu kumbe kwenza into ephuma emthethweni kulinda ukuthi kubanjwe lo muntu okwenzayo sidinga ukuthi umthetho ubambe labo abayibona abakhuthazileyo ngokubiza leyo nhlanganiso ngoba uma abantu sebeziphethe kabi ngenxa yalokho kusho ukuthi kufanele kubotshwe labaholi kodwa siyazi phela ukuthi uhulumeni waseSouth Africa lokho akakaza kwenze ngoba siyakhumbula eminyakeni elishumi edlule siye sabona ukuthi kuthe kubhiyoza abe security kwabulawa abantu abaningi kodwa abaholi abakaze baboshwe cabanga ukuthi kudinga ukuthi lo mthetho ulungisiswe ukuze abantu abagqugquzela udlame baboshwe
lo-ke ngumnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Manje imingcele eZimbabwe isivuliwe abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kwele Botswana bathi akukabi lobubelo kangako ngenxa yemigoqo ekhona efana lokudingakala ukuthi umuntu abe ehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze angene kwele Botswana. Okuningi asizweni kuntatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube.
Ngolandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono kodwa noma nje sewuqala ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lweCOVID-19 ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe iJackson yeCOVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima uchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume ukuhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We've got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyabifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves we're not vaccinated. And then nxa ungekho fully vaccinated, that means awusangeni kwale Botswana. So usuka kubulale i-business njalo sokuza affecta i-business kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu yabanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abazithenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa sithathele i-profit yakho in the form of forex usinika iZimbabwe dollar ngibona ngani wenza i-business zingakhuli. Zingakhuli incentive lana abathi bana incentive ukuthi bayakuchila i-forex yakho bekuniki i-forex yakho imali yakho is the form of RTGS codenamed as incentive bona ngani akukho right. Remember during ukugone ngokubhenkazela sasithola ama 3% ukuthi we managed to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba la ma expenses wawe in care usiya wenza ama expenses lawo ayisiba covered on the way.
Unkosikazi Debra Mkhasa unhlanganiso yeBlue Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i-certificate of vaccination. Ukuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalelwa imali eningi kakhulu esingeke siyi-afforde at a time i-period yangikhona ukusebenzisa i-certificate lesi sindutshwane ngoba nxa sikhuzile amaboda siba lezikhathi ezithize esizifuna ukuthi sihambe sometimes sabe sithole impahla ezokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulo hlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemsebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhasa uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Sizinazelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle ama-rands nama-US dollars but ngapha kokulawayo masizithengisa. Customer ethu amaningi ngama-service abahola ibhondi ama-TGS abahola i-plastic money ukuthi at the end of the day sigcina sesiyithola imali engahambelani ukuthi isihote ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi yethu.
Abamabhasi labo bathi abakaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena ubuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana yabika ngozibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane uchapha imncele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emnceleni weRamakhobane unkosikazi Kenanawo David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association iNACORA ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola ayomelika angamakhulu amahlanu i-US $500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US $1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezimqoka ngenyanga eyodwa. Lokhu kulandela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Impuphu ikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini i-15%, okutsho ukuthi isaka le-10 kg ebelithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane ngedola leZimbabwe i-$955 isibiza amadola ayinkulungwane elekhulu $1,099. Lo ngumzekeliso nje owodwa kuphela. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli seNACORA umnumzana Evidlela Ncube.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school sikahulumende abangela amarenti laphezulu. Nxa ngabe bengabantu labana abalabantwana asebefunda e-high school kumbe abase-university imali abayidingayo badinga imali elanda khona li-1,000 kumbe edlula i-1,000 kusiya ngokuthi abantu abo bafunda ngayo. Ngakho-ke vele imali okuthiwa incane oyidingayo uma uzaphila kuleli lizwe udinga imali engaba ngange-$550 iyo imali oyidingayo kusiya ngokuthi umndeni wakho ungakanani kanti-ke njalo ukuthi izindleko zingakanani ngokuya ngokuthi abantwana bafunda ngaphi kanjalo.
Ngaphandle kwempupho Ncube, iyiphi eminye imizekeliso yentengo ekhwelileyo ongasipha yona?
Isinkwa lesekade sithengiswa ngapha kuka-$200 sesingale ku-$240, $250 ngemali yaseZimbabwe. Ususithi kwezinye indawo njalo ungafaka idola kudinge ukuthi ugcwalise ngeyinye imali njalo. Yibo bunzima abantu abahlangene labo ngokuba ukukhwela kwalezi zinto imali ingazange yakhwela abayiholayo kutsho khona ukuthi bazaba phakathi kobunzima kakhulu. Bazabe bengasadli lokho kade bekudla, bazabe bengasagadi izimota, bazabe sebethwele nzima kakhulu kulalokho kade beyikho khona njengamanje.
Kukhona yini okungenziwa nguhulumende ukuze avikele abantu kumthelela wokudula kwezinto lokho?
Into yokuqala njengayenza uhulumende usiza abantu yikubusa kahle ngokuba zonke lezi nkinga zizalwa yikubuswa kabi. Ilizwe libuswa kabi, umnotho uyadilika. Awuzidilikeli lo mnotho akulamhlola owenzakalayo. Lokho esikubonayo kungumphumela wokubusa kabi iminyaka engu-40 edlulileyo. Ngakho-ke okokuqala nje bamele balungise indlela ababusa ngakhona ukuze kuvuke i-economy. Ngaphandle kwalokho akulanto engenziwa. Okwakhathesi angiboni ukuthi khona into abangayenza ngaphandle kokuthi mhlambe lapha lalaphana njengokuthi amafutha ezimoto okunye okwaqhansisayo ngumthelo ophezulu ofunwa nguhulumeni. Nxa engasusa wona lowa mthelo kuza kwehlisa amandla omfutho wokuthi izinto zikhwele ziyaphezulu zikhwezwa ngamafutha ezimoto. Ngokunye kwezinto angazenza lokho. Kanti kokunye angakwenza ukuthi abe lalapho futhi angathola khona izinto ezinjengabo wheat lezinto ezihlukahlukeneyo. Le oil njalo ivele kwezinye indawo lapho engabe ichiphe khona. Kodwa phezu konke lokho into vele eqakathekileyo engenziwa nguhulumende ikulungisa ipolitiki yokubusa kabi ngokuba khona lokho yikho okudiliza umnotho okwenza ilizwe nxa sekulezinto ezinjengezimpi lise lidilike lithwale nzima ngale ndlela.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Uhulumende yena uthi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kubangelwa yimpi yakwele Ukraine yikho okuphehle ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla hathi amaphutha akhe. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi akula ngitsho lo yedwa ole mvumo yokuvota ephandle kwelizwe owafaka isicelo sokuvota. Ikhomishini le ithi ilanga lokufaka isicelo sokuvota phandle kwelizwe ledlule mhla zibu-9 ngoNhlolanja. Iphephandaba leNews Daily libika ukuba udaba lokugejwa kwesidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe soludluliselwe phambili ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe eseqatshe elinye njalo igqwetha ukuthi liphathe udaba lolu. Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Abalandeli sezilana yothi ngithunga umlomo lobaba lo owezane ozibizwa ngokuthi ngu-Eliphaz Shalo okusayo phela ingqolo emkhonke into engikhuluma manga into engibona abezane laba makade lingaqinisi zonitshela-ke mina namhlanje indaba vele yaphazanjwa yibo seselalo uchegu labo lelo uchombo ethatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese Divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi kuthiwa kunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena ubulawayo vele bevele bebandlulula lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izanu le inamanga lalo Eliphaz Mashaba lu unamanye amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhotha nje ulimi lwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele bakhi ibabayalisayo infact ababefuna ukuthi into ziyenziwa kubo njalo ibabavimba zonke izinto lezi besenzethu besokuthiwa i-citizen coalition for change yehluleka ayikaze yabusa bona ebezane bababusayo bengaqamba amanga kungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo abavele belani benethosi elidala elingumongameli wabo. So bantu lingabavoteli abantu bezane PF labo bayanye yibo uthula
lokufilungisa lapha nalapha okhulumayo lishabona eliphulu esigabeni sakosiwo kwelaseplum tree elokukhanyana incezu kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasebuhlo indaba ikanti bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto bantu benkosi zicabangeni nizibhekisise nizifuthi thina ngathi obaba okhoko nobaba babesizalana eMzansi for ukuzofuna umsebenzi lokhu makuthiwa khona ngawo befuna ama greener pastures so ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi jikewu zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenele labo mama and so forth kwabonakala sebethatha uMzansi bewenza idukwe cha akusona idukwe leyi lapha kuselini kwelinye ilizwe elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokwenza kwalo futhi so ke abantu ngomcabango omfitshane bathe ma basebebona kuthiwa iSouth Africa isikhululekile umbuzo singowabantu basebesiyaqoqa konke okungokwabo emakhaya imuli yonke babuya bazothi gwata khona lapha basebelahla umgomo lwana abaza ngawo ukusebenza manje sekuminyene lapha kusekospace akusekho ndawo sebekhala ke manje abasemzansi so ke ngithi bakithi naye operation Dudula abantu isifikile isime emnyango wena wadiza umuzi ekhaya wathelisa yonke into uyoqondaphi uyoba yini uyoba uzohlalaphi base kuzimela khona lapha bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi ngibonge bantu benkosi ngijust kapheleni nansi operation Dudula isime isemnyango bakithi ngiyabonga amele kuyo ndawo
South Africa nangise bon uyajwa abantu bayaxotshwa amazungu abantu babo kanti lapha siyemakhaya uzasi angazi namafutazela kodwa vota ake sicabange baba siyakuyasaka akakho amtavla athanyabo
salibonani lonke
badala asiyelike lisebenzi aba bantu abalokhu bekhuluma ngokuthi babhadala ialinani izolithi emathebeleni kubaonika abantu bayazi ingathi ungathiwa yile yathi akule ayikho le ngamanga amangayo abayo ayisenzelwa amanga uthiwa ground yakhe bese flasha flasha nanga kwathi ngantu asiyisikhophi bese ngantu asingabantwana lokungasukuvuli asingeke sisazusafasa kuvula ngosuku olulodwa asingezazimelanga lenhlongo manje nami abanye ngapha kukhokhwe kakulewe ngapha mthanga ngimani lokho kuza kuzogamula abantu amashuludi kwakhonaakho ezifanayo ke mashasha akho ezifanayo igrawund zihamba zele ayekade besiyafulay igrafiti ekhona eyiyo iyaceda abantu grawund abantu abayephethe nanga manje bese
salibonani lonke
badala asiyelike lisebenzi aba bantu abalokhu bekhuluma ngokuthi babhadala ialinani izolithi emathebeleni kubaonika abantu bayazi ingathi ungathiwa yile yathi akule ayikho le ngamanga amangayo abayo ayisenzelwa amanga uthiwa yegrawund yakhe ayikho bese flasha flasha nanga kwathi ngantu asiyisikhophi bese ngantu asingabantwana lokungasukuvuli asingeke sisazusafasa kuvula ngosuku olulodwa asingezazimelanga lenhlongo manje nami abanye ngapha kukhokhwe kakulewe ngapha mthanga ngimani lokho kuza kuzogamula abantu amashuludi kwakhonaakho ezifanayo ke mashasha akho ezifanayo igrawund zihamba zele ayekade besiyafulay igrafiti ekhona eyiyo iyaceda abantu grawund abantu abayephethe nanga manje bese
kwenphila
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318.
Studio 7, salibonani lonke. Hawu bantu bakithi, ngamosha isikhathi. Mina lo mbuzo nje i-1 bantu bangamphendula kiwo. Since kwaba nguwe wena muntu ombula Studio 7 wasemathebeleni, so kwabona emashonaleni kungaliwa na? Mina sisingazalwa uhlezi ukuphikisana kuliwa njalo nje. Ilizwe lolu ngasikhathi bani? Umakho labantu abantulona, abo bantu elithona ebomele lifakwa embusweni, kuhlala kuliwa njalo nje. Siye sibhekele ukuthi sesiyi-MDC Alliance, phele zimpi zabo labomonzola, umakhuphe labochamisa, sebephumile sebeyi-CCC babangani ke? Waye behlala ephosa ngaqadi. Bantu bakithi, ayi, angiyazi phela. Sizahlupheka sesiyofa. So longo lilo olusayalela emashona lethu, sizohlupheka sesiyofa. Asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone okwakithi ukuthi khona kuza sehlula kanje. Lokhu ezame ukuyakho kule singakuboniyo kulokhu kuphuma kwezinyuzi kuliwa kuphela njalo nje. Asiyakheni kwakithi lokho silakho emathebeni sikuboneni ukuthi khona kuza sisakhe. Uzaphi liyasobona kuliwa? Uzaphi kakaze kuliwe? Yebo kungene kwaosimanga ilizwe kukwawa lokhu ngani ukuphikisana. Into leyo almost 1 week iphele nya. Abantu bakasebekhulumisane bazwana. Bayiqedi impi yabo kumthwakazi kulokuba khona lokuphikisana. In 1 week siya kuphele nya. Kati kwasemashonaleni lokuliwa choce kuzokuphela 30 years kuloku hlaa kubangiswana njalo nje ilizwe lisifalisiya phansi ngokunjani? Abantu bakile sidebeni asihlakaniphene.
uyasozwa amashona besikhuza ntle ukuthi mandebele yeke lanti abhalezi mayi abazinika amakhoba aluso kibo kuqala sike sibone beke beke likulu asibone angeke bekijele ukuthi bezokhuza thina ngapha bona behlezi besilwe yeke njalo nje ilizwe lisiwe bantu bakela siyekeleni abaphatha ngale si azibane nje ukuphaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu sibalutshwane sinjani ngakusebenzi lo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ele Melika kumele libambisane lomanyano we-NATO ukuze kuvinjwe indizamchina zakwele Russia ukuthi zibhombe uZulu mahlayana. UKips Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala le-Congress lakwe-Melika esebenzisa kule mbo kuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla ngele Russia. Uthi ele Russia libhomba ngamandla emadolobheni akuqela ele Kiev, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine. Libhomba abantu santando. Lokhu akuzake kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula sisisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
Russia would not be able to terrorize our free cities. We know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land, aircraft that can help Ukraine.
Nga usehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezindizamchina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need.
Incwadi kwezombusazwe umnumzana Joyce Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyano we-NATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli we-Ukraine, inkulumo zakhe le-US Congress idale likhulu nxa liqondane lokuthi i-America kumbe amabutho e-NATO afake imikhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa i-no-flying zone. Angikholwa ukuthi amalunga e-Congress azavuma ngoba kuyabe sekusitshuthi vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho e-America namabutho e-Russia bexabane belwe emkhathini.
Ungwenya uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine okulabantu bedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo eziyanceda ukuthi engxenye kube lokugasa kwekuthunjwa kodwa njengomahlangana sitho ukuthi uPutin vele uthembe khonoko ukuthi uzathumba i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Zimbabwe Communist Party uthi kukhanya ngengani uZelensky usethule nzima.
Into yokuqala yokuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia le-Ukraine kodwa ngoba uhulumeni we-Ukraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso wavumela ukuthi izwe lesemelika lifake ama-military base. Wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia. Sekhona ukunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye. Yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
Elemelika lafakela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izijezo zenotho kulandela ukuhlaselwa kwakhe ele Ukraine. UPutin laye uthi usefakele umongameli Joseph Biden izijezo zenotho. Wakamanje uBiden ukhangelelwe ukuba uzanika eleli Ukraine izigidi ezingamakhulu ayisitshiyangalombili zamadola, $800 million yokuthenga izikhali zokulisana lele Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba wele South Africa ulahlele kachana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso wedembo elizibiza ngokuthi Operation Dudula. Loba nje imingcele eZimbabwe isivuliwe, abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bakhala ngemigoqo elokhu isakhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.